Endabeni zethu lamhlanje abatsha bebandla lesanu PF sebeqalisile ukukhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa kukhetho luka mongameli ngomnyaka ozayo. Ibandla ele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube selinikwe indawo elizancintisa khona kukhetho oluzayo lingaphansi komanyano weMDC Alliance. Izalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlana ingqondo ngokwenzakala ekhaya kwezombusazwe lezizakwenza ngomnyaka ozayo. Sizalethulela okukhulunywa nguZulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngokwenzakala elizweni leZimbabwe lokuza kwenziwa yilabo abahlala kwamanye amazwe ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezo lenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.